Ekhuluma emkhosini wayizolo ukugcotshwa ukuthatha isikhundla sokukhokhela ilizwe okwehlandla lesibili, uMongameli Mnangagwa uthembise ukulungisisa udaba lomnotho lokumanyana elizweni. Kodwa iningi labasakhulayo lithi ukuqhubeka kombuso owezanu-PF ukutsho ukuba lenhlupho ababhekane lazo zizaqhubeka ngoba bengelalo ithemba lokuthi uhulumende lo angaguqula indlela abaphila ngayo nxa wavele wehluleka eminyakeni emihlanu edluleyo. Umqoqi Ncube ngomunye wabasakhulayo abathi ababoni okutsha okungalethwa nguhulumende osebuyele embusweni.
Yebo ye ukhetho lwenziwe kodwa kungazathi impumelelo yakhona kayicaci, kayilakhanda, kayilamsila, ngakho akula sithembiso esicacayo esingabona ukuthi kungasilethela iZimbabwe entsha engasiphilisa kangcono singaqathanisa lale iZimbabwe esikiyo. Ngakho mina personally ngithi ngingasuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza, ngisebenze, ngithole ukuphila, ngithole ukusebenza ngcono.
Ukukhanya Previous Moyo ngomunye othi ulesifiso sokuhlala ekhaya kodwa akusavumi ngomumo okhona.
Iminyaka leyi emihlanu ebuyayo kungabe kungaba lotshintsho na? Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bechiye ilizwe lakithi. Kodwa nxa kungaya kusihla kusiba ngcono, kuyisifiso lami sokuthi ngihlale ngiwandawo elizweni lakithi.
Lanxa kulabaningi abacabanga ukuya kwamanye amazwe, kulabanye abathi kabayindawo. UStacy Mthombeni, umlimi osakhulayo, uthi akhona amathuba kwabatsha okuzithuthukisa.
Yebo, ngiyazwisisa nxa abanye bamvesithi bafuna ukubaleka kuleli ngoba komile eZimbabwe. Kodwa abazibuze ukuthi abaphumelelayo ontanga bakwenza njani. Ayisikho wonke osakhulayo othola imali ngendlela zobusela lobugwelegwele. Baningi abalamabhizimusi asemthethweni abaphila impilo emnandi. Mina ngithi masidingeni ezinye indlela zokuzikhipha ebuyangeni singameleli ukwenzelwa izinto nguhulumende.
UBelinda Cele, omela amalungelo abasakhulayo, uthi kumele beqaphele abatsha ngokuyahlala emazweni achiyeneyo.
Izimali ezibhadalwayo ukuthi abantu bebe lama etickets, lama visa, lama risks ekubhadala ama agents. Imbonane amanye ama processes lawa esiba le confidence to invest our hard earned savings. Ngabe ngayiseva ngayenza ibusiness engakwanisa ukuphilisa wena lemuli yakho. It is a truly valuable support of my indigenous.
Wengeze esithi abasakhulayo kumele bebekezele ngoba kuzalunga lapha eZimbabwe.
Njengezizwe zonke kulesikhathi sokukhuphuka, kulesikhathi sokuba lokungahlaliseki kuhle elizweni, kungathi ke abadala bathi okungapheli kuyahlola. Mina ngiyintanga ebona ngani akusoze kufe kunje elizweni leZimbabwe. Isuku lethu liyeza, kungani ontanga bengaba le-patience.
Ingcwethi ecubungula indaba zomnotho ekunhlanganiso e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effie Ncube, uthi lizabhidlika ilizwe nxa abasakhulayo bengabaleka eZimbabwe.
Njengalokhu umbuso okhona ungabanakekela abatsha, kungabonakali futhi lokuthi ilanga lizaphuma phakathi komnyama onje, yikho phela sebesuka sebesiya kwamanye amazwe ukuyazama ukuphila, ngokuba nxa engahlala khona lapha alinde ukuthi kuze kube lenguquko. Akula lutho angalwenza, ngeke aphile, ngeke abhadalele abantu bakhe esikolo, ngeke enelise lokutshada nje lokho. Ngakho ke kutsho ukuthi ilizwe liyadilika liyaphela, ngokuba nxa abatsha bengasekho akulanto engalunga elizweni.
Abohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency bethule umbiko nyakenye othi kulezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezifika phose isigidi 908,913. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zisithi inani labantu laba lifika izigidi ezine 4 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.